Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulugandaba. Hola mwila imsakazweni we Studio 7. Ngolwesihlanu mhla ziku 16 Mpandula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende wele Melika usethese umholi wamapholisa eZimbabwe uStephen Mutamba izijeziso zenotho.
Ungananzelelwa ipholisa leli lifakiweyo lapha leli ipholisa lenze izinto ezingafanelanga ngesikhathi sokhetho eziphathelene lokuvimbela amalungelo abantu lokuthi abantu bavote ngendlela ekhululekileyo.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi selixotshe owayengumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo njalo engukhansila kaward 3 umnumzana Tinashe Gambarami.
Okwabo lokho kwe-TCCC abakucabangela ngomonzora ngamaphupho abo bazatshelana kodwa nxa sebephapheme bazalibona iqiniso lokuthi hayi sebenza nge-constitution eyiyo uTinashe Gambarami angayilandelanga.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uGambarami uyabandlululwa ngoba abantu becabangela ukuthi udabuka eMpumalanga yena engoweMalawi.
UGambarami bathi lichona nengasochona ukuthi Gambarami isinyanja. Njalo uGambarami ngumuntu okhule lapha koBulawayo wazalwa lapha koBulawayo wazalwa ePhelandaba Clinic. Bacho njalo abamzondayo beqamba manga ukuthi uvele eHarare.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende wele Melika usefake umholi wamapholisa eZimbabwe umsekeli kaSkomichi wenhlelo zamapholisa umnumzana Stephen Mutamba kuluhlu lwaba kuzijeziso zenotho. Kwasuswa amagama abantu abalichumi lane 11 kuluhlu lolu. Amagama asusiweyo ngawaba landelayo iningi lingelabhubhayo uKenneth Manyonda, Simon Khayamoyo, Parents Shiri, Absalom Skosana, Joel Bigimatiza, Paratsai Zimondi, Morris Sakubaya, Edwin Muguti, Selina Pote, Olivia Nyembezi, Muchena, Lotenda Isabanu. Umbiko lo uthi abanye abasuswe kulolu luhlu ngabangasekho ezikhundleni ezingenza ukuthi bancindezele ilungelo likaZulu. Elemelika lithi uMtamba wahlukuluza uZulu kusukela ngomnyaka ka-2020 ejezisa abamabandla aphikisayo kusetshenziswa imithetho ye-COVID-19 njalo nyakenye. Wathi abavela kwamanye amazwe bengazavunyelwa ukuzohlola ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023. Ukudlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Izijeziso zenotho lezi ziqondiswe ebantwini abangabusi kahle ilizwe kumbe abangawenzi kahle umsebenzi abaqondene lawo. Ungananzelelwa ipholisa leli lifakiweyo lapha leli ipholisa elenze izinto ezingafanelanga ngesikhathi sokhetho eziphathelene lokuvimbela amalungelo abantu lokuthi abantu bavote ngendlela ekhululekileyo. Ngakho ke lifakwe kuma sanctions ukuze iZimbabwe ikhululeke, ukuze iZimbabwe ithole i-democracy, ukuze kube lokhetho olukhulu lekile elizweni. Izenzo zakhe zephula i-constitution, zephula umthetho weZimbabwe, zilimaza abantu beZimbabwe, zenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi lokhetho olukhululekileyo lona lufunwa i-constitution yeZimbabwe. Yingakho ke ejeziswa ukuze yena labanye babe yisibonelo ukuthi Melika isozi yamukele ukuthi abantu bangalandeli umthetho wabo, bangalandeli i-constitution yabo, kanti njalo bavimbele inkululeko yabantu beZimbabwe.
Kodwa siyabona ukuthi kuthiwa bakhona abanye abasusiweyo abafakelwa izijeziso lezi. Kungakutshengisani siyazi ukuthi abanye bakhona kuthiwa ngababhubhayo.
Ungananzelela abasusiweyo abaningi bakhona yilaba babe sebedlule emhlabeni asebefile, kube sekusiba khona abanye asebeguqule impilo yabo ukwenza kwabo. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi kukhona abantu abaguqulwa isimilo sabo ukwenza kwabo yilezi zijeziso zenotho. Ngakho ke ziyasebenza. Ungabona kusiba labantu akade besenza okubi bone bengasakwenza okubi kutsho khona ukuthi bebelimala kakhulu ngakho bakhetha ukuthi kungcono bangaqhubeki ngokona ukuze baphume kuma sanctions bakhitshwa nje kuyisibonelo sokuthi abazondwa kabalwiswa kodwa ke kuqula indlela owenza ngakhona kuzaba lenguquko futhi la kulabo abafaka izijeziso zenotho kuwe baza kususa ebuhlungwini lobo njengalokhu usuziphatha ngendlela ehloniphayo ngendlela eyamukelekileyo elizweni lezibabo lasemhlabeni wonke jikelele.
Yona indaba yezijeziso lezi sesike sezwa abanye besithi ngabe ziyasuswa ukwenzela ukuthi abezanu PF bengatholi abavika ngakho khona kwekuhluleka kwabo. Ukubona njani khona lokho?
Into okumele kube ukukhulunywa ngayo ukuthi kakususwe ukungahlonishwa kwamalungelo abantu, akususwe lokho okuvimbela ukhetho olukhululekileyo, kakususwe lokho kuyimbangela ye-corruption lokungabuswa kahle kwelizwe. Izijeziso zenotho lezo azifanelanga zibe yinkinga vele, akufanelanga ngabe sikhuluma ngazo. Asikhulumeni ngalabo abonayo abakithi ukuthi abonayo bayacatsha ngazo kakutsho lutho, kakutsho ukuthi zona ngokwazo sekumele zisuswe ngokubonayo ucatshe ngazo. Into efanele siyenze ukuthi lezi zijeziso zenotho zilethe inguquko kulabo abonayo. Nxa bengaguquki ukwenza kwabo akutsho ukuthi izijeziso zenotho zirongo, kutsho khona ukuthi mhlambe azenziwanga zaba buhlungu kakhulu, sadinga ukuthi ziqiniswe zibe buhlungu ukuze zibalume ngendlela ezakwenza ukuthi babone ukuthi inguquko iyafunakala kakudlalwa. Kabayeke ukuphatha kabi ilizwe, bayeke ukuphatha abantu beZimbabwe kabi, bahloniphe umthetho, bahloniphe iconstitution, bayeke icorruption, benze zonke izinto ngendlela eyamukelekileyo elizwe.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungulayo izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ivandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selixotshe owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo engukansila kaward 3 umnumzana Tinashe Kambarami ngoba engalandeli izixwayiso zaleli bandla kulandela ukubuyiselwa kwakhe kulezi zikhundla ngumthethwandaba ngenyanga edluleyo. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana July Moyo uselobele umabhalane wekansila yakobulawayo umnumzana Christopher Dube emazisa ngalelo nyathelo kanye lokuthi sokulesiqhenqe esikhundleni sikamnumzana Kambarami. Isikhulumeli sebandla le-MTCT umnumzana Witness Dube uthi umnumzana Kambarami uxotshiwe ngoba kulandela isinqumo somthethwandaba kalalelanga isixwayiso esokuthi engaphatheki njengomsekeli kasodolobho wakobulawayo emhlanganeni we-full council meeting bengakacubunguli lolu daba njengoba ukansila Mlandu Ncube esaphethe lesi sikhundla.
Kuliqiniso ukuthi ubaba uKambarami Tinashe uxotshiwe kubandla le-MDC Alliance njengokansila kaward 3 okutsho ukuthi akasenguye msekeli kasodolobho wakobulawayo. Wayevele exotshiwe ngehlandla lokuqala njalo ibandla kalizange lithole ukusuthiseka ngendlela abesenza ngayo ngesikhathi exotshiwe ukuthi uyanani zelela ukuthi ukwenza kwakhe akuqhubekiseli imbono yebandla phambili ikakhulukhulu. Kodwa ngalesi sikhathi kusanda ukuphuma lokho kwethulwe lidale le High Court okube emqoka indlela aziphathe ngayo esezenza yena ophezuke emithetho yebandla. Ibandla belimxwayisile ukuthi lisazohlaziya lesi sinqumo njalo liphe umkhombandlela wokuthi njengoba lase lithe kufakwe uMlandu Ncube njengo deputy mayor kuzamele kuphathwe njani lolu daba, luphathwe njani kwenzile ukuthi kungaphambanisi ukusebenza kwedolobho lakobulawayo. kodwa lizakhumbula ukuthi ngeviki elilodwa amabili adluleyo kwenzakele ukuthi kwehlulekwe ukuthi kuhlalwe i-full council ye-council kulo deputy mayor ngoba ubaba uTinashe Gambarami ubengafuni ukuthi athathe izixwayiso zebandla zokuthi ameceleni kusalungisiswa lolu daba. Ngakho-ke ngokwenza khonokho kuyabe kutshengisela ukuthi kakafundi njalo kazimiselanga ukuthi abe umuntu ongaphansi kwesisekelo sebandla eliyilo elamenza wakhethwa njengokansila we-MDC Alliance ngomnyaka ka-2018.
Ibandla le-CCC lona lithi kusobala ukuthi uMnumzana Monzora usengenela kumbango wesikhundla sikamsekeli kasodolobho wakoBulawayo ngokuthatha leli nyathelo.
Okukhulunywa ngubaba uChiroza usomlomo webandla le-CCC hayi lawo ngawotshwala asingeke siphike ngawo. Thina kasikwazi ukuthi umsebenzi wabantu olemkhomba ndlela ye-constitution esegcekeni echoyo ukuthi umuntu kumele aziphathe njani. Sichile leyo mkhomba ndlela bese sisithi umongameli nguyofuna kube nje noma kube nje. Thina kasilakho lokho abalakho ku-CCC ukuthi abakhokheli babo bazenzele umathanda. Ku-MDCT kulandela i-constitution, ku-MDCT nje yonke indlela esenza ngayo izinto ilandela i-constitution. Ngakho nxa engasalandelanga lokho obekuchiwo njalo obekuyindlela yebandla ukuthi siphathe lolu daba, akulani lokuthi umongameli ubengafisa ukuthi kuthini, akulani lokuthi ubani ubengafisa ukuthi athi wehlulekile ukuzehlisa kubandla ayihloniphi nje noma ngubani i-constitution. Kuyabe kusitsho khona ukuthi kayiseyilo lunga lethu, angeke sisebenze ndawonye. Asisebenzi ngokuthi upresident ucabangani, asisebenzi ngokuthi uphatha amandla bani banyana ucabanga nebandleni. Sisebenza ngokuthi i-constitution ithini. Okwabo lokho kwe-CCC abakucabangela ngomonzora ngamaphupho abo bazatshelana, kodwa nxa sebephapheme bazalibona iqiniso lokuthi hayi sisebenza nge-constitution eyiyo uTinashe Gambarami angayilandelanga.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT obeqoqa ecingweni ekuBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde saxoxa lomnumzana Swithan Jirohotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo, yena othi kusobala ukuthi umnumzana Gambarami ubandlululwa ngokuthi iningi licabanga ukuthi ngomhlobo wesishoneni.
Nga uMonzora wa engafuna ukuthi axotshe abantu abakhethwa yi-MDC Alliance kuthi ukuthi uyabeza khipha bonke ngoba kathesi MDC yiyo elenani elisekela elezanu-PF eParliament la kuma-council. UMonzora nguye ozibambileyo ngenxa yokuthi wavela wabhinyela wathatha okungasokwakhe, wathatha lokho kwaku mele kube ngoka mnumzana Nelson Chamisa. Kodwa into esenzakala lapha yikuthi uGambarami bevele bemqophile laba bamzondayo bakoBulawayo, yiba basuke balanda uMonzora bemncenga ukuthi sicela usincedise kucotshe uGambarami laphana khona uGambarami ngasuke ancintisane lomlando Ncube isikhundla sobu-deputy mayor. Bamlandile uMonzora njalo kukhulunyiwe emaphepheni ukuthi yinto esenzakalayo. Isenzakalo lesi sinika ithuba elihle kuGambarami ukuthi nxa kungabizwa i-by-election namhlanje kumbe ngo 2023 kube lokhetho lwamakhansela, Gambarami useza buyela entsheza esima njengelunga le-Citizens Coalition for Change engelakudlelwana le-MDCT ekhokhelwa nguMonzora. Isihluku lesi esenzwe uGambarami nguMonzora yiso phele esenze ukuthi ibandla le-MDCT lidabukane ngaphakathi. Yikho okwenza ukuthi thina abanye sibalekele yena uMonzora sisiya kumnumzana uChamisa. Wavela waba lesihluku exotsha obabuhlalo, waze waxotsha laye umnumzana uChamisa, wayexotsha owente, wayexotsha abantu abaningi. Umkhuba wokubandlululana ngomhlobo into esavela sayibona kuMonzora kudala sisaku-MDCT, kudala uTswangirai engakabi ngumuyi, kudala uMonzora esangu-SG, kudala uMonzora elwela isikhundla sobu-SG. Njalo nxa enganyenyezelwa yilabo bantu abantu abathanda ukubandlulula evele uhle ahambe labo akuthi athatheke uMonzora.
Sixoxele bandla le MDCT lona elithi umnumzana Kambarami uxotshiwe ngoba engalandelanga isixwayiso.
Siyabonga lo mbuzo, abantu bazizwele endlebe zabo. iMDCT ikhuluma ukuthi umlando Ncube lilunga le MDCT. iMDCT sebezama ukucatsha ngomunwe ngoba incwadi ebhalwe yilocal government ministry ithi yona uKambarami kaseyilo ilunga le MDCT. Into esimangalisayo nje ukuthi laye umlando silaye kuma group awe Citizens Coalition for Change. Yikho ngikhuluma ngendaba yokubandlululana. Ngeke ngakhuluma ngathi mina iMDCT le ilandwe ngabantu ade befuqa indaba yena le ekaKambarami besithi uMkambarami kaxotshwe ngoba yena elithona ngoba enxa engakhitshwanga usezathatha isikhundla sobu deputy mayor. Nga uKambarami engasolunga le MDCT umlando ke umlando sile kuma group e Citizens Coalition for Change. Why yena engakhitshwanga umlando? uKambarami bathi lithona yena engasotshona ukuthi iKambarami yisinyanja. Njalo uKambarami ngumuntu okhule lapha kobulawa wazalwa lapha kobulawa wazalwa ekuphelandaba clinic. Batho njalo abamzondayo beqamba manga ukuthi uvele eHarare besenzela ukuthi umphakathi azonde uKambarami.
Aloke ngumnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo obexoxa losithandekile emhlangano weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zeMalungwane esigodini zilimele kulandela ukuhlasela kwazo ngabemba igolide otsheketsha abazakala ngelokuthi ngamashurugwi. Leli phephandaba lithi kulezakhamizi ezilithumi ezithwalelwe esibhedlela njalo impahla ebalisa izimoto lezindlu zatshaywa amafasteli zaba ngamangobongobo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi ele-News Hawks lilodaba lokuthi inhlanganiso zakwele South Africa sezifake amandla ukuthi eleBhilitane libuyisele ilitshe ledayimani okuthiwa yilo elikhulu emhlabeni elathathwa ngeleNgilandi kudala. Leli litshe libiza izigidi ezingamakhulu amane US $400 million. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ndichona njani Studio 7, ndichona njani, hayi thina sitshone kahle. Sitshone kahle sibili, hayi likhula pha lephuma losipana. Into ekhulunywa ngo umnxuse wopresident weZimbabwe la uhulumende wethu, mina vele lo enxusiwe lo benganxuswanga kumbeni engahambi emngcwabeni lo akusizi ukuthi ahambe kiwo ngoba akalunganga, ungumbulali. Akulansizo lokuthi etholakale khona emngcwabeni lana ngoba kukhaza kuphengolezinhlona ngokubalwa lamakhiwa baxotsha babulala benza into yonke engalunganga engavukakiyo. Kimi lokhu lo bengahambanga akusizi, kuyafana nje lobecatsha ngokuthi uyabe ngekho uyabe ngaphingathi ngamanga kuphela. Ungumbulali ohluphekisa abantu, abantu abalalungelo labo elizweni labo behluthekiswa nguye. So kudingeka kula sidingo sokuthi ahambe angahambi, kasilandaba laye uyisijeziswe nangokwakhe ekuphileni kwabantu. Bekangazange wakubonakala khona emngcwabeni ka-Elizabeth, hhayi asilandaba lakho, asisamphathi njengomuntu olelungelo ebantwini. Angibona ukuthi ukhona osamthanda loba omakhelwana loba amazwe jikelele omhlaba wonke ngesenzo abasenza phakathi kwelizweni laseZimbabwe, behlupha abantu, bephila nzima abantu, bengakhululelanga abantu ukuthi bakhulume into yonke abayithandayo ngokwenzakala elizweni. Yithi abesisakhulayo esesifuna kusasa lethu, akalunganga lo muntu. Ayisiki ukuthi yena mayekhona kule ndawo uyisihlahla esifana ufana lesihlahla esihlanyelwe emanzini, ha kuyafika isikhathi ase siyavuna sife.
Salubonani, salubonani Studio 7 balaleli bonke enze ngezindawo ngezindawo kanti ngicela ukubuza lo baba lo obekhuluma lapha esithi onganithwa ubona ngeze note emathebelelendi uthe wanke kusetshenzwa njani njani ekhuluma ukuthi kusetshenzwa soso ubuziwe laphana baba lo ukuthi waye emandebele engaqhatshwa azange waphendula abazama ukuthi bekhulume nje bephendule ukuthi waye emandebele engaqhatshwa la le ndebele kuthiwa ungwenya nalo baba lo okhulumile lapho kuthiwa ngomkhulu nje wezinothonoto lo abantu bona laba abakhulu bona laba basemathebelelendi abakhulume ukuthi uhamba njani amandebele endaba engaqhatshwa bengamandebele waye bona befuka ukutshaye njalo ehlumphini
ibona uphendule baba lo obuzayo ukuthi kanti i-triple C le-MRP kubangwani i-triple C ayibangisi MRP MRP iyebangisa i-triple C ethethisa i-triple C ngamalanga ngamalanga ngoba yani MRP phela ithunyiwe izana kanti indaba i-MRP ingathethisi izana yonilwa lelo chamisa triple C angazi ukuthi veli funani uyazi yikho sokusenza thina abanye esasingayizwela sasingaba ngama-sympathizers ayo MRP sizondela khonoku uthi yona kulokuthi ilwe le nyoka esendlini ilwa le triple C kutho ukuthi ithunyiwe phela yikho sesibangala ukuthi kanti yona i-MRP leyi indaba silwa lo muntu ongekho embusweni MRP yethunyiweyo izani ukuthi izobangisa i-triple C idisturbe itshontsha ama-votes nga ku-triple C wenze ukuthi izani iphume shuti hayi but i-MRP into eriding ngayo vele ayilasupport ingazi yenzeni ithini sesiyizona ngakhona okokuthi lo leader wabo wathethisa unkomo ukuthi unkomo wayengumthengisi ulwa le triple C vele asisayizwisisi ukuthi kanti izani encane kumbe yini njalo omunye uyakhuluma khonapho ukuthi e-South Africa usesilingaxotsha abantu beZimbabwe yena umqondisi lo yena esidingwele mthakazi kutsho ukuthi yena ungena zonke indawo ulamazwe amabili iZimbabwe lemthakazi kasazwisiseki khonapho ukuthi uthini
ngiyabingelela ku-Studio 7 nabalelele ngibingelele lo mthakazi wonke jikelele Studio 7 bengicela bakithi ukuthi nami nifunde ama-audios ami lawo lowafaka lalelwe ngabalaleli ngiguqile khona la ngiyacela mina ngiwasemathebeleni South ngikhuluma ngisemzansi Africa lapho engabalekela khona ngoba kungasekho sizwe ezweni lakithi Africa lapha nami engicashe khona ngicela inkonzo yikho lapho engithola khona isinkwa nakhona kungemnandi bese ngimangaliswa yilaba abantu bakithi abakomthwakazi abalokhu njalo njalo nje bediscourage abantu bechothoza imthwakazi bethe imthwakazi yana bayazi into ayebenzayo lokhu you'll never do it in 100 years kambe bantu bakithi ngempela abantu bakomthwakazi kukhona umuntu wakomthwakazi ongakhuluma ngale ndlela engizalikhuluma ngakhona liboya ku-YouTube libheke limamele amanye ama-documentaries akhulunywa ngabantu abasindayo ngesikhathi sempi abasinda ngesikhathi segugrawundi thina umbuso lo khona oweZimbabwe ugovernment weZimbabwe kithi emathebeleleni ne-Midlands awuzange wenze lutho ayikho inguquko abayilethayo inguquko abayilethayo yikuletha igugrawundi eyizokulala abantu into le yashiyenzwe ngumlungu kithi lokhu injalo i-development ekhona endaweni yakithi emathebeleleni i-development esizenzela yona thina singabahlali singumphakathi zama ukuhlanganisa lokhu nalokhuyana bantu bakithi kanti yini lilenzondo komunye yini lilenzondo komunye kwenzakalani sizondana singabantu abayi-one why lichothoza imthwakazi kangaka kungenxa yokuthi lina alihlalanga yini phezu kwedubo lolo ehleli phezu kwalo abantu bakithi babulawa kangaka i-closure siyitholaphi thina uma kungazanga kube uhulumende abuye kithi aza kusho ukuthi uyaxolisa thina singumthwakazi vele sifuna ukuzimela asifuni i-presidential thina sifuna ukuzimela sodwa kambe njengoba ama-borders asemathebeleleni mangingakho mistaken ayi-4
wonke lamabhoda zimuphi umntwana semathebeleleni osebenza khona lapho from to security guard kusiyogcina emuntu noclean ama-toilet khona lokho kulungile yini kusiyalandwa abantu basempumalanga bezosebenzezwe endaweni zakithi thina abantu bethu bekhona nabo bafundile bengayitholi imisebenzi mase bebalekele egoli la igoli esitshaywa khona futhi kuthiwa asifundile how mandebele wake up and smell the coffee mntwana wasemathebeleleni mntwana wasemathebeleleni akuzivuze uzinuke bakithi ngiyabonga
ninjani uStudio 7 Hayi mina ngalamhlanje ngizoxeka uChris Gande nguye ngizokhuluma ngaye ngizoze ngikhulume ngezepolitics Chris Gande amalanga lawa nguye ozivala inews zika Studio 7 ezivala kanjalo nxa sokubalwa amagama akhulunywa ngabantu isikhathi sethu esikhulumayo uzathola uyabe lokho efunda ama audio afanayo le audio le iseyiphinda umbono ngokwesingaki le audio uyalo umuntu okhuluma ngabantu laba owayekhuluma ngabantu abathathelwa ababulawe labantu abangu-10 ngeground seyikhuluma kangaki namhlanje umhla ka 15 September. Useyitse ibala kangaka. Thina wethu siyawathumela ama audio kodwa kawabali. But lokho ebizi ekhuluma ama audio akhulunywa kudala le last week imbe last of last week. Lokho ephinda sema audio but awethu siwakhuluma nxa sikhuluma ze politics kakhulume ngakho kumbeni yenu sonda amagama esebe siwakhuluma. Hayi siyaxela phela lati Studio 7 ifunda ama audio ethu siyakho.
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465-0318 Ngithathe ke leli thuba ukuphendula umlaleli wethu wokugcina. I-Studio 7 ayisekeli hlangothi. Nxa umlayezo wakho ungadlalanga emoyeni, kwandise ukuba izizathu ezimbili. Umlayezo wakho mude kumbe ulamazwi athukayo, mhlawumbe akhuthaza inzondano emphakathini. Ukuphindwa kwemilayezo eminye kuyabe kuliphutha. Siyazama ngamandla ethu wonke ukuthi singaphindi imilayezo kodwa ngesinye isikhathi iyafohla ingene kuleyo iyabe ivele isidlali ingakadlali yona idlalile. Lisixolele nje konapho. Mayuyu Zulukandaba. Ukwezemelika ucwaningo olwethulwe kuliviki luveze ukuba inani labantu abathi umongameli Joe Biden wenza umsebenzi omuhle selikhuphukile. Kunyanga isanda kwedlula amanani la abekhomba ukuba emalutshwana abathi uBiden wenza kuhle umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Yebo kunjalo amanombolo abantu abakhwabitha umsebenzi oyenziwa nguBiden asuke ku-36% ngoJulayi yeqaya ku-45%. Kukhanya abantu bayakhwabitha lokhu akwenzayo esehhovisini. Ikakhulu inamba lezi 10% increase ikhangeleka yenzakale kakhulu kuma-Democrats iparty yakhe. Ngoba kukhanya abantu abakuphathi yabo 46% baya-approva umsebenzi awenzayo. Inombolo le yayiyi-31% ngoJulayi, so kule 15% increase ngendlela abantu abakhwabitha ngomsebenzi awenzayo uPresident uBiden. Okubangela ukuthi abantu bekhwabitha kwenzayo imisebenzi yakhe ayenzayo. Sibonile ukuthi ukwaphasa ama-2 bills aqakathekile kakhulu, kube le Inflation Reduction Act, kwazo kwaba leyinye okuthiwa yi-CHIPS Act, ethi ama-chips amakhompyutha ayenziwe khonapha eMelika. Njalo sibonile ukuthi ama-gas prices ayehlile nge-26%. Okunye akwenzileyo sibonile ukuthi i-Federal Reserve Bank i-increasile ama-interest rates okwenzeka ukuthi bezame ukukontrola i-inflation. Enye into esebenzela uBiden ngalesi sikhathi zinhlupho ezihlangane lomongameli omdala uTrump. I think abantu abaningi sebenanzelela ukuthi hhayi uTrump wayengumuntu omubi kakhulu kulento ezimba azenzayo. So lokhu kuyabenefitha i-current president.
Kona kukhetho oluzayo ubona bemamukela yini abantu kumbe bazakhangela iminyaka yakhe yokuzalwa ukuthi simnengi kakhulu bengamvoteli?
Ya, kuma election abuya ka-2024 ngibona ngani uBiden uza runner for a second term. Angila shua uthi engayenza one term achiye kunjalo, kodwa bekungabe kungumbono omuhle nxa ukuthi kungasoze kuphambanise itiki lama-Democrats ukuthi yena aziphumulele ukhulu aphe u-vice president wakhe ukuthi ube nguye oba ngu-president for itikiti lika-2024. Kodwa lokhu mbona ngani uzadithethwa yukuthi ama-Republican ngubani i-candidate yawo, ngoba kumele ukuthi iparty leparty ifake i-candidate abayibonayo ukuthi izangqoba.
Siyabonga mnumzana Vusani Ntini ohlala ke ngapha kwele Melika edolobheni le-New York. Esigqibela ke uhlelo lwethu lolamhlanje, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Kodwa ke indaba zethu zantambama ziyaqhubeka malanga wonke. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo.